Siyabonga Jongalo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abongi labongikazi lamuhla baqhubekele phambili ngokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo lokusebenza ebusuku lama allowances lisuka kumadola amathathu lesiya kumadola angamashumi amahlanu ngelanga.
Kunzima ukuthi umelele umsebenzi kulezi nsuku, akunzima, asitholi imali eningi. So iyashot for ama-fees kuvulewa ngaka, iyabishot imali yakhona unga sabhadalwa last year, sokule 2 weeks sibhadale, but still yawonta imali ephe yakhona ikwani ufees yakhona injalo.
Izikolo zivulwe lamhla, abazali bekhala ngokuthi lokho beqhubeka bebhekana lobunzima ukuhlawulela imfundo yabantu ababo kusengezelelwa isimo somnotho esingamanga kuhle. Esigabeni sethu sezenotho lamhlanje sikhangela ukumiswa kokusebenza kwelayisensi yenkampani kamakhalekhukhwini yeTelecel. Abanye besithi kungabe kubangelwa ukuthi unkosikazi Joyce Mujuri ulamashezi kiyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abongi labongikazi lamhla baqhubekele phambili ngokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo lokusebenza ebusuku lama allowances lisuka kumadola amathathu lisiya kumadola angamashumi amahlanu ngelanga, osokuphazamise umsebenzi ezibhedlela ezigoqela eseparirenyato Harare leChitungwiza. Uhulumende uthi usadingisisa ukuthi imali okwakufanele ibhadale abakhalale umsebenzi yachaphazwa yini iziphathamandla zikahulumende ezisebenza kugatsha lwezempilakahle. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association unkosikazi Regina Smith oyisiphathamandla seboard yeHealth Services utshele Studio 7 ukuthi baphakathi komhlangano lohulumende wokuhluza udaba lokukhalala kwabo umsebenzi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe Party lithi selicabanga ukuya emthethwandaba othetha indaba zesisekelo sombuso weconstitutional ukuze ubambe ngamandla uMongameli Robert Mugabe ukuthi abeke ilanga likamhlaka 10 ohlangula ukuba likhefu ukwenzela ukuthi izisebenzi zithole ithuba lokuyavota kuma-by-elections aza kwenziwa ngalelo langa. Unobhala jikelele weTransform Zimbabwe obona ngokwethula kwembiko uMnumzana Tsungayi Mazando uthi ibandla lakhe selibhalele uMgabe ngalolu daba kodwa lokhu lingikatholi impendulo, yikho ke sebecabanga ukuya edale laphezulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izikolo zivulwe lamhla, abazali bekhala ngokuthi lokho beqhubeka bebhekane lobunzima ukuhlawulela imfundo yengane zabo kusengezelelwa yisimo somnotho esingamanga kuhle, iningi eseliphila ngokuthengisa. Intathe zindaba yithu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 ikhulumisane lehlekana labazali lamhla phezu kokuvulwa kwesikolo kanye lenkinga ababhekane lazo ekufundiseni ingane zabo. Unkosikazi Sibonile Mahlangu olengane yakhe ekusibanga semfundo yeprimary uveze ukuba kunzima ukuba ngumzali ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle. Ethi ukhathazekile ngoba lingeneli iholo lakhe lapho asebenza khona, njalo selehliswa ngoba inkampani ikhala ngokusilela kwemali.
Uthi melele ukuthi ibizo lokuthiwa ngiyasebenza but end of month uyafika but imali ingakwana. So kule unye kungama-projekthi engikwenza endlini, ngile machine yami we-peanut butter. Ngenzi dobe lami ngithengisa ngathola ngamadola dola kuyangincedisa ngiyengezelele yela engiyithola emsebenzini. So kunzima ukuthi umelele umsebenzi kulezi nsuku, akunzima, asitholi imali eningi. So iyashot for ama fees ukuvuliwa ngaka iyabishuti imali yakho nonga isabhadalwa last year kule 2 weeks isabhadalwa but still yawonti imali ephe yakho na ikwani ku fees yakho ninjalo
umahlanguthi kunje iziphatha amandla lapho kufunda khona ingane yakhe sezatshela abazali bonke ukuba kusiya phela yona le iviki kumele zibe sezihlawuliwe zaphela njengoba bezaxotshwa abantwana lokhe besale zikwelede zemali yesikolo
endilawo ambasoluthi be demand ama fees awo ngobala ama teachers asenza ufuna ukubhadala isitudent ufuna ukurun isikolo bafuna imali yona le lama ukuthi meta ama demands abo angkwanisi lapha I think lapho ukwanisa ukuthi sidonselana because lawo bafuna imali mina ngahambisa umntwana as a parent ngibona ngile responsibility ukuthi ngibhadale ama fees but then ukuthi ukwanisa ukumeet i-target lana because isikhathi uyehlule ukulokozana ubhadala isikolo uzofika i-term ungabhadalanga endibe ngikhuluma lo mimi nawami osewangesi enjela ukuthi sithi ah ama school fees esithi mina ngiqeda ukubhadala namhla imali ye-last term this term ubhadale mbona ikota this term but uqeda ubhadala i-fees ye-last term namhla isikolo zivulwa so akunzima
lokho kusekelwe ngesinye njalo sezakhamizi zeHarare umnumzana David Ncube laye olengane esathatha izifundo zeprimary
ikampani ayikangibhadali imali zami for 3 months angatholi umzuzo wami ischool fees lo iyafunakala kuyahlupha sibaningi vele abazali abakunkinga enjengeyami abanye babhizi ukuyenza ukuthi ukuzama ukuthi bathengise zona izimota kodwa akabekho abantu abathengele lezi zimota isuku lezi ayikho imali eZimbabwe imisebenzi iyaphela amakhampani ayavala kunzima
uthi uNcube ngabe uhulumende uzinikele ube ngenza imizamo yokudinga indlela zokuba libuyele kusimo salo ilizwe lapho imfundo zazisaneliswa ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuba ungotholayo loba engumiyanga
uhulumende weZimbabwe kasela cebo kasela idea ukuthi engayenza kanjani inothe yelizwe okuseleyo ukuthi umgabe kumele avume asuke esikundleni lesokuba ngumthungameli welizwe leZimbabwe ngoba kasela cebo ukuthi engayiphakamisa kanjani iZimbabwe kumele kube le new ngohulumende omutsha lapha eZimbabwe ozaqala into yonke okutsha ukuyenza njengani ilizwe leZimbabwe liqalise ukuthola ukuzibusa
eZimbabwe belinconywa ezwekazi leAfrica kudaba lozemfundo okuyisimo uZulu athi sesiguqukile ngoba inengi lingasanelisi ukusa ingane esikolo ngenxa yohlupho lokusilela kwemali oludalwa yisimo somnotho esesisibi. UZulu uthi osekukhona ukuba abalemali yibo abanelisa ukhetha lapho bengasa khona ingane zabo uyafunda okuyizikolo ezitholisa imfundo uqobo. Kuthi inengi lonke okungabayanga bengela ngenye indlela ngaphandle kokusa abantu babo ukuyafunda ezikolweni zikahulumende ezilaba abalisi abaqhuba umsebenzi bekhonona bekhala ngomqhatshi ukuthi akabaphathi kuhle. Abazali bathi udubo lokungahlawulwa kuhle kwababalisi abafundisa ezikolo zikahulumende ngokunye osekusengeza ekuthini bengawuqhubi ngendlela umsebenzi bekhetha ukuyafundisa abantwana sitha ngendlela yama-extra lessons ngoba kubatholisa imali ethe xaxa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukunjalo nje inhlanganiso zabasakhulayo zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa okuhluphayo kwezemfundo ukuze abantwana bathole imfundo elohlonzi njalo baphumelele ezifundweni zabo. Inhlanganiso lezi ezigoqela eGirls Legacy zithi udubo olukhulu kuselakala kwengwalo ezaneleyo ezikolo. Zithi njalo kubhidlika komnotho sokubangela ukuthi abazali abaningi behluleke ukubhadalela abantwana babo esikolo. Untungamelo wenkomo Studio 7 uxoxa lesakhamuzi semadlambuzi njalo engosakhulayo uThamani Ncube.
Okwakuqala zona izikolo ngokwazo azihlelekanga ngendlela efaneleyo esikhangelele izakhiwo. Le mimango ehanjwe ngabantwana besiya esikolo ayibakhuthazi ukuthi bathakazelele ukufunda. Okwesibili bese sikhangele ukuthi emaphandleni ikakhulu nxa sikhuluma ngomsebenzi ukuthi umzali uyasebenza yini enelisa ukuthola imali yokuhlawulela umntwana wesikolo. Uzathola ukuthi abadala abaningi emakhaya abasebenzi. Ngakho lokho abenelisi ukuhlawulela abantwana esikolo. Konke khona lokho sesikuqhathanisa lomumo okhona kathesi. leso ukuthi ukudla khona ngokwakuthi umntwana asuke ekhaya edlile esingathi a proper meal yesikole kenelisi ukuthola so umntwana nalo uhlaphelelwe luthando aphelelwe ngamandla okuyesikole ngakho ke imfundo ukuthi aze ayichole elakho kumthuthukisa njengomuntu ngapha emaphandleni ngibona ingani kunzima kakhulu.
Sikhangele izifundo zesayensi akhona yini amalebu njalo zikhona zonke indingeko.
Ngiyabonga Nkomo, ngasikhangele umumo wanamhlanje siphila emumeni wezosayensi kodwa kule kunzima kakhulu ukuthi khona abantwana amalebhu ngasikhuluma nge-primary education isayensi engasiza umntwana kwelakusasa asikhulumi ngayo ngoba vele ayikho akula umntwana into okuthiwa yilebhu kayazi into okuthiwa yona yisayensi nje ukuthi kusuke kube kukhangeleni kazi lipho ngasikhangele ama-secondary akhona kungaba yilesiyana lalesiyana esilawona lawa amalebhu ungakhangela yona ilebhu akuthiwo isakhiwo kuphela kuthiwo lapho okutholakala khona yonke into esingathi yi-equipment eyokusebenzisa ukuthi umntwana aphume ececetshile elo lwazi lokusebenza. So ngapha emkhonweni wakithi asikhulumi ngakho ngoba umntwana khona kona lo muntu yi-sulfuric acid yena le ephelwe emabhathrini ezimota uyazela ebhathrini lemota nxa wake walibona ezikolo akulalutho i-equipment yakhona yikho kunjalo nje lababalisi abawafundisa ama-sciences bayasilela ngokumangalisayo ngoba iningi ngasikhangele umumo onjalo usukuxosha abantu abalolwazi basuke bangasakhangeleli ukuthi kona basebenzele ilizwe ngakho kona lokho ngasikhangele izifundo zesayensi izifundo zemeth abantwana bakithi yikho behlezi besehluleka kakhulu kulezo zifundo ngoba uvele esuka phansi kakuboni ukubona mhlawumbe esekhulule ngaselamandla ukuzifisa.
Umnumzana Thamani Ncube yisakhamuzi semadlambuzi ubekhuluma e-studio le-7 ekhonale e-Plumtree. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection lamhla sikhangela ukuvulwa kwezikolo sicubungula ukuthi abantwana bathola yini impahla zokusebenzisa ezinjengamabhuku. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso eziphathisa ngoncedo zibikwa sezisindwa empini yokulwisana lokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kwele Sudan. Ugatsha lwezempilakahle kulelo lizwe luncediswa zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations luphakathi komkhankaso wokuhlaba amajekiseni wokuvikela indingindi abantwana abangaba izigidi ezi-9.2 abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa osobulele abantwana phose abangama-30. Inhlanganiso ye-Save the Children ibika ukuthi kulabantwana abangedlula ama-40 abangabe befile engozini yokugenquka komkhumbi obubathwele emkhando we-Mediterranean ngensonto abahlengwe kule ingozi babikwa besithi baningi abawele emanzini bagalula ngoba bengakwazi ukuntsheza. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwencingo lencwadi umnumzana Super Mandiwanzira uthi ilayisensi yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Telecel yesulwa ngoba linkampani ingalandelanga umthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization. UMandiwanzira uphendula imibuzo ikomiti yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko. Uthe inkampani ye-Telecel ilezabelo ezingama-40 ekhulwini 40% ezezizalwane zeZimbabwe kuthi enye ingxenye yezabelo ingeyenkampani yokubuyabokuza i-Telecel International eyakwele Netherlands. Lokhu kulandela inkulumo ebikhona phezu kokwesulwa kwelayisensi ye-Telecel. Abanye besithi lokhu kubangelwa ukuthi wayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru. Ulezabelo kulinkampani yikho isithathelwa ilayisensi. Abanye njalo ngabakade besithi kulezinye izikhulu zikahulumende ezifuna ukuzinceda zithathe izabelo zalinkampani. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenkampani ephathisa amabhizinisi eTerrazim Consultants umnumzana Angliston Sibanda endawonye lonombhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo onguye osungula lingxoxo.
ikho ngani kuyasihlupa kakhulu njengezisebenzi ukuthi sesiyalahlekelwa nje imisebenzi. Ubengani nje sifananisa lindaba lokulwa kwamasela, amasela nxa esilwa abantu bebuthana bebuza ukuthi libangani. Akucaci ukuthi babangani, babe loke bedonselana. Yikho esikubonayo kuzwisisa ubuhlungu ukuthi yikho nje abantu engani sebefaka indaba yepolitiki phakathi, ngokuthi akucaci ukuthi kuvele kubangwani. Abantu sebeya kuthi onxe abanye bafuna ukuthola ke isiqinga esingakha, yikho abakubangayo amatshontsho lapha. Iya ngabe bewalisana thina njengesisebenzi isikhanyele imisebenzi ukuthi ngekabani ke likampani kungaba ngokwesibili. Okokuqala ukuthi siyakwanisa ukuthola yini imisebenzi sile simuli zethu bese ukukhangeleleyo.
Angiye kuwe baba Sibanda, ungathini wena ikakhulu nxa sikhangele ezamabhizimusi
esikubonayo kungani kakusikhathi kahle kakhulu, ngoba sikholelwa thina ekuthini kumele ku-business kube lama-players amaningi esingathi liberalized economy. So ama-players lawa amaningi ayenza kube ngcono kakhulu in terms of equality of service, ngoba bazabe bencintisana becompete, njalo bayenza kube ngcono in pushing ama-tariffs phansi, ngoba kuyabe kudonselwana ngokuthi olachiphileyo nguphi. So sibona ngani ngelisho le-economics njalo lelisho le-business kuyinto enganhle kakhulu ukuthi itheleseli ithathelwe ukuthi ivayisela license ukuthiwe isivalwa kuphinde kuluzwe abantu abaningi imisebenzi. Kanti thina besikhangalela ukuthi kube labanye futhi abaphiwa ama-license afanayo, ukuze fanelise ukuthi sikhulumisane kuhle. Omunye lomunye azikhethele ukuthi ufuna ukusebenzisa iteleseli, ufuna ukusebenzisa i-Medwana, ufuna ukusebenzisa i-Connect, kumbe kube le eyinye ezaba khona. Kodwa ukhanya ngani i-space siyancindezelwa lokhu siyancipha lapha. Singakwazi futhi njengoba umola ethile ngivumela naye ukuthi into yabo kayicaci ukuthi uhamba njani, njengamazwi kamoya ukuthi yimpi yamasela angekalitshela ukuthi kahle kahle abangani.
Mphendukwe kuye baba Moyo, lina njengenhlanganiso yezisebenzi lingaphathisa njani ikakhulu bona laba sebefuna ukuthiwa ngumsebenzi la?
Thina besisithi kula abantu abaningi abathi bangaphenduka kuleli lizwe bezofaka izimali zabo ukuthi bevule amakampani. Nxa ke bezavala izinto ezinjengazenezi kumbe bethole kulokudonselana okuthize, kuwenza besabe ukukhipha imali zabo esikhwameni ngokuthi kabayazi kusasa yokuthi iyabe iminjani. Sibone ngani nje akuniki igama elihle elizweni ukuthi sibone abantu kuthiwa behluya ukulandela umthetho bathathelwa ilayisensi kungazange kuchasise ukuthi behluleke ngaphi kwangikhona. Akusiphathi kakuhle sibili. Besitha nje aluba kuthiwa uhulumende uyakwanisa ukuthi ahlanganise labo singathi ngama-stakeholders, abesebuza ukuthi nxa sile ndaba enje, nxa sile sigigaba esinje, singasibamba ngayiphi indlela, besinganceda ukuthi kungacazululwa ngayiphi indlela. Kodwa njengoba nje ngike ngathi ukuqalela ukuthi khona abakuchasisi ukuthi khona ikuni okuhluphayo, kuba nzima ke ukuthi abantu bangangenela ngemqoni ngembono benika imbono engancedisa, kuba nzima sibili.
Mnumzana Sibanda, nxa sikhangele kwezamabhizimusi lapha siyabona ukubana ikampani le ikhanya hayi ama-shareholders akhona amaningi kabayisibo beZimbabwe.
Kuvele khona kulo hlupho, kodwa-ke thina esikwaziyo engxenye yokuthi asicungulisi sifo kuhle futhi kayisithi esiphethe amaphepha okwazi ukuthi inkampani le ilobani oyi-shareholder. Thina kade sisaziwa uMakamba kungeyakhe, and uMakamba ngumZimbabweni ngaphandle nxa kuwukuthi sokusebenza ukuthi ipolitiki yena ume njani kwezepolitiki, lokuthi mhlawumbe amanye amacala esingawaziyo. Kuyinto esenza e-create i-environment e-uncertain ku-business ikakhulu nxa akuhlaselwa-ke lala makampani akade licabangela ukuthi alabantu bakithi okuthiwa basebenza khona kanti njalo singakhohlwa ukuthi ubaba omgabi ukuwakhuluma lasi etrade esithi yena indigenization policy iapproach yenziwe kuzimayini kayihayisiyo i-approach esebenzayo kwamanye amankampani kungazane kuthiwa kumele abantu banegosiyete.
Lo bengumnumzana Angliston Sibanda wenkampani ephathisa amabhizimusi eTerrazim Consultancy endawonye lo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU. Umnumzana Jafet Moyo bebekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lwamasela abikwa entshontsha esebenzisa imithi. Uzulu seKhalezoma kobulawayo lapho amasela la abikwa engena ezindlini alalise umuntu wonke ngemithi apheke ezifela emlonyeni abe sentshontsha ke konke akufunayo. Amasela la abikwa ichiya ingcekeza yabo endlini ukwenzela ukuthi angabanjwa. Kambe amasela la athola ngapi imithi yokwenza ihlazo leli emphakathini? Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe inyanga izilodumo umnumzana David Mhambinyana Ngwenya lo mnumzana Lothi Siziba ongukansila edolobheni lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ungwenya usungula lolu daba.
Uyasebenza ngoba kulilumbo elibi, ilumbo ngisho ukuthi umuntu ohlanganisa imithi esenzela ukuthi one ngakho.
Baba Siziba, kuyasebenzeni khona?
Abakwazi ukuzihlanganisa zenze khonokho iye kuyasebenza baba Dube. Kodwa ke mina kangikahlanganile lakho sikule zethu ukuthi ngimuzwe thina uyakakusebenzise kumsebenzele. Ngizwa abantu bekhala nje ukuthi.
Baba Ngwenya, kambe kuyabe kuhlanganisweni izihlahla zangikhona zingaphi kanti?
Ezokuthakathi kazaziwa yinyanga, kwaziwa ngabathakathi ngoba i-department yabo leyo. Njobe sitsho nje usiziba ukuthi ubona abantu bekhala kuvele kunjalo. Kuzwa abantu betsho ukuthi besilele sibili. Abantu bangenile batshontsha baze badla baze banya endlini. Abantu belele.
Nantudaba baba Siziba.
Yeni zakuthiwa abanye uyatshontsha zaphela abantu bephelelile. Adla kushiyeke sengokufaka nje izinto kubi ngabomu. Kumbe bathembena ngazi.
Kodwa nxa sesigangela baba Siziba njoba lawe uyinyanga bakhuluma phela abantu bathi imithi le ivele enyangeni.
Hayi le ayivele ezinyangeni. Angithi uyabona ke kaDube kuthiwa kulamadlozi kuledlozi lokuloya elisebenza ebusuku omunye uyaloya engakwazi but inyanga iphupha imithi yokusiza umuntu. Okokuganga lokhu ngabathakathi njalo ngibona ngani ngabantu abasebenzisa njalo imithi yona le engaqonda anti wabona omunye omuye awuzobe sithi bona basebenzisa umthila wempisi ukuthi bedlule kwezindawo. Kutho ukuthi bona umthakathi-ke uyawuphendula wenza ube yinto yokuthi alalise abantu-ke izinto zakhe nedlozi lakhe lolulanto kulwase luwe-experiment umuthi lowana.
Baba Ngwenya, khona vele impisi uyabuyibanjelwe mbani phela impisi yesabeka abantu.
Ye impisi yesabeka abathakathi abehlula lutho kusho ukuthi bayahamba khona lezi mpisini. Yakhumbula ilokisho kuthiwa ngemachobana lapha kobulawayo lithe lisanda ukwakhiwa khona phana kule garaji khona elenicos kwakubizwa ukuthi imachobana kusempisini ngoba ibhasi yagxoba impisi khona phana iphuma elokishini lemachobana. Ibhasi ivela eluveve isiya kobulawayo yagxoba impisi ekuseniseni. Yikho wasekuthiwa kusempisini yayigqize ubuhlalu yonke into leyana.
Baba Siziba, nanso-ke impisi yayigqizile kodwa-ke pho nxa umuntu esebenzisa imithi enjalo ubanjwa njani? Amapholisa phela angeke ambambe.
Hhayi, angaze akambambe. Leyo into engabonwayo ilihlo lentwala lelo ngoba lokhuyana uvele angithi uyakwazi ukuthi nxaye laba abantu bokwenza into zabo zebusuku vele bababone ukuthi ungambona wena anti wabona ukuthi isayensi yomuntu omnyama ivele iphambene ngoba endleleni yokuthi enze into engamenza athole imali u-elfi ayenze abantu laba abalimaza abantu nokutshaya bahamba besonela abantu kakwazi kodwa wenze isihluku kuphela leso isihluku.
Ye, kuyazwakala kuthi isikhathi asisekho baba Ngwenya.
Hayi, bonke laba abasebenzisa imithi yobusela kuyinto embi ngoba ekugcineni kwakho uyadibana lakho. Angaze atshontshe ethi
jontsheli izibhukuphuku kodwa ngokuya kwesikhathi wena ngozava ngusithwala mbiza uzohamba uthwele amafukufuku ngobusela bakho.
Vala baba Sizibe.
Ukugcina kwakhona ikuba esethwele nzima ngoba uzazayefika lapho abanye labo abakwazi ukuthi nxa usumonele aphindisele. Yibo labo babona behamba bevula amabhini sebesenzani. Sike saba nomunye ubaba la ubezele nxa ungazitshontsha alungise uzabuye uthibila wedisukhala.
Lapha sizwe inyanga zesintu ezilodumo umnumzana David Mhambinyana Ngwenya lo mnumzana lothi Siziba ongukansela edolobheni lakoBulawayo bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi linjani basakazi ngithi phambili lomsebenzi. Kodwa isimanga engilaso ukuthi ngilesikhathi eside ngagcina ukuzwa uBrenda Moyo ekhuluma kambe usesekhona nje. Omunye njalo umlaleli wethu uSihlobo Manzamhlophe othi litshona njani emsakazweni weStudio 7. Sekuyadeda manje ngoba siyabona lalapha isikhona sekulokukhulumisana ukuthile akusafani kumbe kuyobuye kutshintshe. Omunye njalo umlaleli hayi usebenzisa amazwi aqatha esingasoze siwabethe emoyeni ngodaba lokukhethana ngemihlobo elizweni kodwa uphetha ngokuthi tshelani umgabe ukuthi abohlonipha amaNdebele ezinuke amakhwapha. Uthi yena unguLayson Manduza ongufounder we-PMDC imelele i-Peacemaker Development Change. Uthi njalo waziwa ngokuthi ngumalume Father Zimbabwe. Omunye layo umlaleli uMgcini Ndlovu uthi salibonani lonke. Siyabonga izindaba elisinika zona ngabe sihlala emnyameni ngapha. Ezwana ebambathi umuhle umsebenzi wenu. Lilakho lani ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni. Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio 7. At voanews.com. Lucky Dube, silethemba liukholisile liuzwa phuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Ukugqiba uhlelo lethu kwesikhangele ebesilakho. Izikolo zivulwe lamhlanje abazali bekhala ngokuthi lokhu beqhubeka bebhekana lobunzima ukuhlawulela imfundo yengane zabo. Abongi labongikazi baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.